Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TCC uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa uMnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwisa North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila na lokuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhlaka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusaswe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathelo limi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga lo Jamba. UMnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza laloludaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba lolukuludaba lwezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo-ke yamapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwayo, hhayi khona ama-conclusion abawabhaliwe esibona ngani amangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sazane labo njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu beZANU PF basiwa bezalo ngenxa yokuthi ngabantu abayazakalayo endaweni njengabantu beZANU. Ngaphandle amapolisa enxa yokuthi lawo aphathe ngiphasili yeZANU PF ikabangathi hhayi kaso member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngowezanu lo ngasowezanu. Sasikhayenelanga ukuthi amapolisa ebethatha-ke ama-side ngendlela-ke okuphunywa ngayo ku-statements kaPonyane.
Kirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emdaweni lapho athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana-ke sifayele amaphepha amakhoti ngabantu ababonayo, ngabantu abawaziyo, ngabantu abahlala khona.
Simba Chisango amapholisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoweza no PF kodwa uphayasi jamba lo amapholisa alandula athi hayi akunjalo galani le lezombusazwe kayisilo lunga lezano PF
ilunga elisaphutha izano PF umuntu oyazakalayo ngemisebenzi yakhe elwisana lama-activisted emela i-ZANU PF wedha ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu PF ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kunhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumcwa ukumobilayiza nokuorganiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapholisa athi kasezanu ngomhlobo bani bathi nge-terms of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved kungabe bathiye kusayi-investigato akabe abilabo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekhiwe ubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuteliza hamba enkantolo ukuyacela ukuthi bamba amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni la
Yes sesihambile emthethweni ndaba sikhangelela ukubana kusasa siqedisa amaphepha ubana ifayilwe high court ukubana ke sikompela amapholisa ukubana ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandate yidale le high court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisa lamapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazo kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu wedha uzanu MDC zaphu o mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcinakale esasikhangelela ngokubana-ke kube lokusukuma kwedlame lodlakela nemisindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi lizalungise so abanye besithalungise so ukuze sonke njengamazimbabwe nilizele phambili akufanelanga ukuthi abantu behlupane nokutshana nokubulalana ngendaba-ke zombangazo
Umnumzana Gift Yostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing Ali Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapholisa njalo behamba ngemota engelama-number plates. Kodwa isimanga ikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngqobani sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele igqwetha likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asejikile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake report ye impersonation kulabantu abafike bazenza amapolisa bethi ngumdudu okusenza sathe inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka isihlahla kasikhohlwa kuyena leyana imodi kulotawanta mcheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo bamshaya ngendlela efabekayo sazomdampa ebusuku abantu zanamha amapholisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngatasikakwazi ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotektha ngomthetho ezimbabwe sizacela ukuthi amapholisa akhreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga
manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile
abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe unyanete lo lipholisa le-law and order obulawayo ngiyamazi so ngabe tsho njalo u-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike then sokuyavuke kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinjengabesane esikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senza into enje and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku shorly ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyena leyana imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi ngona sibalande njengoba bona bengathathi inyathelo hayi thought ukuthi by Saturday Sunday
manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku
kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bona bakuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kade bakubamba njani okuyinto kwangikhona naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kade kuyinokwenzakalayo ngoba utawanda sambona esechayiwe yesesabika ephethwe kanyamalala nanamhla ama-investigations lawo kawacaca ukuthi kwenzakalani khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and uMathuthu is worried sibhalele amapholisi incwadi ukuthi nxa kuwukuthi bayamfuna ungekho arrangement sikuhambise njani size ukuthi bayamfuna yini
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com umduduzi Mathuthu uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yeGaranyemba eGwanda uChief Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. UChief Nhlamba ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somdeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umdeni wakhe ngakuqoqayo. Ukuchona kukaChief Nhlamba kulandela okwenduna yelupane uChief Mapikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngitshayela ihlombe kalokhu uhulumende njalo nje njengobana nayizolo lakho futhi sikubonile lapho kade kufihlwa khona induna uMabhikwa sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente njengalokho okutshiwo ngabanye.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi imfalawo ngesintu kukhona abanye abantu abahambe khuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo kanti-ke futhi bakhona abanye abathi khona bona hhayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sibula abantu kade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhikwa kanti ke futhi kukhona bakhulume kahle kakhulu ngayi kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngobungeke ulungele wonke umuntu ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngkwayo njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili ngoba angaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye izinduna zakithi zibaluleke kakhulu kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lonolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona ohulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelela ukuthi zisebenze ngayo kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale kube kanti ke kwabanye abantu baye bethwenza izinto ezimbi eZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka nxa sithi ngikhangela akukho ukukhululeka ekwenzeni kwazo umsebenzi kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona yiluhluphe esinalo kakhulu elizweni lethu
umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli abalaleli bonke nje we-Studio 7. Siyabingelela. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi ilizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso wezanu PF. Abadala bakwazi abaphilayo namanje mabeqathanisa umbuso ka-Ian Smith abawukhiphayo befaka izanu PF lalowo mbuso uzokhona lowo wezanu PF yabo Mnangagwa ukuthi ku-Western khonokho ababethi bakusola. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into ezanu nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith bebambisene bonke beyinto eyodwa njengamanje abantu bakithi ngabe babambisana bebe into eyodwa ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamandebele bekube eceleni benze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith. Ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono lingabuyela esimeni esingcono kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iparty evulwe manje engalangi chivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana lo Mnangagwa ekhiphi izanu PF abalayo even nemqondisi yena lo kaso president okwazi ukuthi ekukhankasela i-election leyo nalezobuye ka-2023 ungupresident nje kuphela oyimele. So ngabe thi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani ngabe bayama kancane ngayo asikuthi siyayisola imthwakazi but izoba le mphumela yayo maso kubusa ikhulumeni ekhululekileyo hayi kusabusa le izanu PF. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo la e-Johannesburg.
Qhawe lami lo mbuzo lapho ukuthi ungani eZimbabwe ukuthi iZimbabwe amapholisa singawezana omajusti singawezana amasotsha singawezana wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana. So kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi uphikisa ukuthi uzama ulungisa ukuthi lungile labantu waye kugcwaliswa amapholisa izinja amabhiza amasotsha nezibhamu namapholisa lamanzi lawa atshisayo noma ngithi ama-tear gas nxa uthi kuthiwa umthwakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu kodwa amanye amaphathi ngaphathi lezo zikhali awesishonene why bekwenza khonoko uhulumende waseZimbabwe ulobutsotsi kakhulu ulobandlulo kakhulu uhulumende oncindezelo uhulumende okwethesela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo elizwe so into engcono ukuthi akunye ilizwe sidabukane phakathi njengoba akekho umuntu ongakwaziyo akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi iZimbabwe ngamazwe amabili ngaswaye kulama status amabili eBulawayo naseHarare akukhomba ukuthi ngamazwe amabili akula president oyi-1 ongabusa amazwe amabili
Salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso baka Studio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu ngithi khona kini bafo wethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi qaphelani uhambo lwethu sifana labantu la bako Israyeli abasegibhide betshisa izitina ngotshani esokusele ukuthi kathesi izinduna sifawula izinduna zasempumalanga yelitshela sibili into azimfumanayo bazasifakela zona esiyayenza umthetho wazo ngoba nanku xa likhuluma ukuthi khona ku-airport kukhithiwe isimbulu sehawu kanti ngapha ebhalagwe lakho kwadilizwa kuyakhanti khona vele kusho khona sizadosa kanzima asivumeni sikhona sesingabantu abakwi-israyeli ababetshisa izitina ngotshana akula ndawa kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengona kade sesithemba ukuthi khona uChamisa asibambeni ukuyichamisa ke simvotele uChamisa siphe ngobuningi ezindlini emakhaya sitshiya amakhaya ehoti ngalamuntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela sisiyalala noma sesilibambe ilayini ukuthi khona ubone umuntu kaNkulunkulu khona ngembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi ngoChamisa
ngibingelele isihlobo sami kustudio 7 ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo mina ngiyima naye kusimangelizwe umntakankomo nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandokozisa kakhulu ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngisho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele iRose Acre ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseseRhodesia esho ethi yena mangalala amathambo akho elala emzini wakhe ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona odina amathambo kababa walalayo umbusi maka agedwe esiwe Heroes Acre ngathi makahambe Heroes Acre ngoba ubaba unkomo wala wayengafuni ukuye Heroes Acre wamdonsa wamse Heroes Acre namhlanje ngabe kuthiwa singathi masikhuluma sisenze nje nalana lele khona nabokhokho bakhe basivumela ukuthi amathambo akhe makathabathwe esiwe emzini wakhe kungabe intokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi
Salibonani basakazi beStudio 7 linelisethulela indaba ezimnandi ngiyalibingelela ngithi phinani ngenkosi ngibingelela abalaleli bonke beStudio 7 ngibe sengitshayela ihlombe amasisisi ngokuyinela kwenzayo hhayi siyalibongela liyibambe injalo 2023 siyawina vele izane yakwazi vele ukuthi ayikaziwini yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uChamisa uyenza irali kukhitshwa amasosha kukhitshwa amapholisa evala izindawo kuhanje uyekhulunywa yakomeja street kwenziweni ngoba ingupho ngiyabi siphuma vele uChamisa uyesabisa kambizane uPF ushiwe ingaqhuqiswa ngumfana omncane xa ekhampeni emakhaya benzokuyatshela amasebhuku lezinduna ukuthi banini ngabezani yeli ngavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa beqhuqiswa ngumfana omncane ongangoChamisa okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe nguNkulunkulu ngoba vele lapho kukhona khona umuntu kaNkulunkulu vele uzutshawa luvalo nxa kuthuthusa kanivele uyaqhuqa uqhuqisa amadoda amadala uChamisa ngumntwana omncane amadoda amadala kuze kukhitshwe lemkhonto beze befise lokuyathenga imbhobho ngenxa kaChamisa ayizani uPF usarendishwe alize lethuselwe ngumntwana lo uChamisa alize liyedinga imbhobho libona ukuthi ngabantu lingabethusela ngembhobho manje kathe silikhohlwe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele France edutshulwe yafa kwele Ukraine izolo ngesikhathi itapa izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama-long range missiles alanko ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano we-NATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa hi-double talk okukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babe ngasoze bencedise i-Ukraine ngezikhali ngoba it was an affront to war or ukuqalisa kwe-World War III. But sesibone kathesi eAmerica le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sibe banike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi iRussia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama-resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So i-Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi i-Ukraine yake yaba i-Soviet Union njani njani. And then the world's production sunflower seed oil, the wheat ziphuma e-Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So iRussia layo I think icabanga ukuthi njoba i-Ukraine yayi part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama Ukrainians hayi bacha into ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerica inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali, le technology, le support eyokuthi bancede ngempi yona le.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Nazi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU-PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life umduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.